So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gange. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa izikliwi esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho, njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unity Day, kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho, ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajeniwe, kuyathi ukuthi inani libe linenge endlini. Kwesokusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele, kade kukhanya ukuthi zigcine amanzi, zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu yayo selilinenge.
Izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungela mandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungathetha eZimbabwe yikuthi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe izikliwi bafa esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu, kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi, kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni, qede zabaleka izigebengu lezi ngemota kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini sebulawayo police station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma, labo umnumzana Thamsanqa Nqancube loMelusi Nyathi, njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhejwe likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebathaye ngamabutton stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisela ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirit sabo kasikho down la umathu njengomntongo mama ngilethemba lokuthi behleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangelela ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje ukusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba e-court kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thize bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engashilo qiniso. So ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt. So ilizwe lethu lokuhlala lipheka imithetho. Njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u22 December esilolanga le Unity Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe igenocide enziwa ngohulumende weZimbabwe. Yikho uhulumende akuzondeleyo, yikho uhulumende weZimbabwe akuinveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso endiqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala igenocide.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo. Nesikhathi sokusele amalanga amabili singakabambi ilanga leKhisimusi, ukuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefuleli.
Masikhangela izinto lezi zimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesa bamagetsi asenganeno ngasikhangela kulezi insuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM.
Sokulokungcono yini khathesi?
Khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6 7 AM kona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ngahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama. Ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama fridge zabe sithi ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigcinwe ziyikudla ukuba khona ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka.
Amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu leKhisimusi?
Amanzi nxake sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phosa amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa kubangela ukuthi abantu bagcine besweli ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyafika ukuthi amandla kageza abantu balakho ukuthi basebenza inkuni kumbe igazi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lokho nokuthi angavela hambe ayahamba isikhathi eside. Ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa iCriterion Waterworks laphana yokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokusitha ezinye lezi ezisupplywa futhi iCriterion zivaliwe konke sokubangela ukuthi abanye abantu sebehamba ephosa amalanga ambalwa sibe ngelawo amanzi. So sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka yona le program yabo abathi water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu abe lamanzi amanye angela amanzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajene okuyafika ukuthi inani libe linenge endlini bese kusithi ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kwathi ukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibenele ngenxa yokuthi inani labantu layo selilinenge.
Uyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kanjalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi sama-curfew lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho yikokugcina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube la manzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalona ejele ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi eziningi bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa layo siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatt abathe bazawa importa khanye ukuthi baqhubeke baya import kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele uthaza zaqhube kuyefika umhla ka-1 January abantu besemnyameni njalo bengela manje.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezagqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula bambana kwabantu esigabeni seMathabeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathabeleland North silendima ezibalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo 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 bafowethu baka Studio 7 linjani bafowethu?
Hayi plan ngenkosi njengoba sisiyangena ku 23 ngiyathemba ukubana izaba ligcinekile ngesandla esilomusa esika Christ. Into engizama ukuthi ngikhume ngayo nansi lapha ngizwa usizi lokudana okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wemadopo lapho kuqhanya khona kulabantu abathize abadlule ezwe. Ngiyazibuza ke mina ukuthi labantu abavula imigodi baphuka ukuvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngikhola umuntu ovula imigodi kumele uvule icompany kumele ebe le insurance yadinge. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula icompany engala insurance kamthi khona kahlale phansi ehambe elala kumele elusa imbuzi zakhe ngokuthi akulesizathu ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile ufile kodwa engazuzi unce kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yena esesidlasi abantwana ukuthi khona icompany kodwa kungatshengisa. Hayi bo khulumeni kadosa amasokisi manje yikho sicela uhulumende kadonsa amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphele eofisini sasimvoti khona edonsa amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu mnankako hawu nkosi yami. Hayi bo ngenela ngilethemba wona la mazwi ungawezwa nembazi kadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli beStudio 7 ninjani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisike lijikayo la ngiyezwa ikhona enye inkulumo engiyizwile lapha ephathelane nezaphu. Le ndoda le ithi khona izaphu ayibona ukuthi iselebrethelane i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi lo ndoda lo akayazi into ayikhulumayo. Yazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ungangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothi wena iselebrethelana uyibona ukuthi yini
niyakwenza izapha izange bese embusweni baba njalo abantu abafayo bebulawa iground bafeli izapha into kumele beyazi leyo noma icelebratela lokho ibahlonipha labo babulawa iground wena ma uophoza lokuthi uthi ungowezano vele lapho kanjiki ungowezano musukukhuluma izinto ongazaziyo njalo ukuthi ize isayini iunit accord kwakuyindlela eyayivele ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezapha ukuthi bengaqhubeki belokhu bebulawa aluba kakwenzanga lokhu unkomo ukuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezaphu kuba baphela mhlawumbe futhi wena izaphu leithe ithatha ilizwe lelo ngoba iyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo izaphu yiphathi eyiyonayona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzaphu kuvotwe imandate yezaphu ngeke zifane nemandate yezana ngoba izaphu kuba yiyeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikho sopha lokho kwenzakalayo kwenziwa izano ya kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain izaphu yathatha ilizwe lelo through iGandhi ya yalithatha amabhunu aguqa asarenda ngenxa yezaphu amazipra forces esilwa wena ungakhuluma into ongayaziyo ngale nje uzifake entweni ongayazi ndoda ma ungowezano hambe uhlala kuzano uhlukane lezaphu
ake sibingelele kini nonke abestudio 7 nakubo bonke abantu abathanda indaba njengami nami ngithanda indaba kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha indaba ezingayikho right ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo eGwanda Stellenbosch balahlekelwa ngabantu hayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke siyinika ngaphezulu uNkulunkulu sithi kangela ukuthi izano yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba yebo njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani uyenza ukuthini ubani uselebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini baselebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathelwa into zakho then laba abantu ababotshelwa olokuze no-Job Scholar ma besiyacelebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrateayo kumbe bacelebrata i-60 years yes you have to celebrate ukuba ne-60 years kanti ma usuyayenza i-birthday yakho usule 60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing bakhona bo-PAC labo bayacelebrata ama-birthday yakho kungalanto abayitholayo it's fine izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC konke ama-parties laba uze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu umusa inkosi uhlale nabo ukuze baphakathi amen
silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngemimoya sithintana sizwane hhayi anginayo i-problem yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi iyabulala banubanu izanu mayithi abantu izanu you have to understand those words and their songs zanu ayitshambo fika akabika zombo phansi izanu ayisoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunukula iZimbabwe which is not true abantu abasunukula iZimbabwe izipra ngezaphu so into engiyitshoyo ukuthi i-intimidation day mali ngama-cowards you'll run away ligcine selisithi if we can't beat them join them mina ngayehlula ke bantu bakithi ke ngiloke ngiminjalo I'm a ZAP member kuthe mazwe kusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma azivele eceleni into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphathi okuthiwa izanu then you have to understand izanu izayi-understand that ibone ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze noJulius Nyerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka wazewadlula e-South Africa wayendlandi ukuthi ekhuluma kibo bantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeni yi-came back wabuya laphana wanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplani so uthe efika laphana babona baqala futhi bayamintimidata master, waqeda iminyaka, wabona ukuthi akusebenzi. Then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane, but in this time lokho okwenziwa ukuthi abantu labana behamba behlabela izilogan, that is a slogan of intimidation. Into engiyitshoyo ukuthi bantu be-CCC nathi thina ama-opposition asikukhangeleni, sikuboneni ukuthi kuya ngaphi, njalo lingahlaleli ku-announce kakhulu emsakazweni, ngoba seniku-announce-ile kuyazwakala, but go to the people nibatshele ukuthi hayi bo lokhu yikwethusela, ngoba uma lingayanga ebantwini kuzahlala kuyo ukuthi hayi laba bantu bakhuluma ngeradio. Go to the people and address them from the branches into zaqonda. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela Studio 7 kubasakazi oNtungamini Nkomo, uChris Gande omagumede laphayana, kanye labalaleli phezu kohambo olukhulu abantu abaluthathayo besiya kuma-holiday bevakashe njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijime ngihlale endabeni ngale ngithi mina hawu, yebo, ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanu PF bathi uChamisa kabulawa, kodwa kuyacaca ukuthi akula any action, kumbe ngithi akula mzamo othathwayo ngamapholisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Lize laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanu PF laze lazenzela, uyabona ke lokho ukuthiwa umathanda, ilizwe laze lazenzela intando phezu kwezizalwana zaseZimbabwe. Hawu, ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele abulawe. No, kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi, hayi amapholisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho. Hawu futhi kodwa kwaze kwahela, kwaze kwazwisa ubuhlungu kwaleli lizwe, hayi asazike. Bese ngibuya ngithi mina hawu, ubaba uMthuli uNcube uyakhuluma mpela, umuntu omdala akafaki ngisho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale, akwenze sakushaya indiva, akwenze nje sengathi uyanyeka. Ayikhulume straight ithi government ithi ayila mali engayenzela i-budget yalonyaka, kodwa i-government ikwazile ukukhipha imali ezingama 500 emuntwini munye ngamunye, 500,000, which is enye imali phela le enzima kakhulu okokuthi imali okufanele ukuthi ingayasiza. Oh, awu kodwa government yaseZimbabwe, awu ZANU PF awaze wasebenza ZANU PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi. Kodwa cela ukuthi umutsha, umncane, umdala, ntombi, jaha, baba, mkhulu, gogo, mama, kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa yiZANU PF, okwenziwa yiZANU PF? Ingakho ke limukani, kuyavotwa ngomnyakozayo. Phumani kuZANU PF liphele lithi du, ngoba yila msebenzi ewenza iZANU PF. Kuyahlutsheka iphinde igcizele lilitshela, kodwa kukhona abaqina lokho bethi iZANU PF phambili. Hayi, hayi, kubuhlungu lokho kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe nguhulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elihla liphuma ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zibona nzima. Iholo ezilihola kade silingaphansi e-poverty timeline, and i-poverty timeline sikhanye kade sibe $560 or equivalent, kodwa abantwana vele bona abaholi kwedlula 150. Kusitsho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona, kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngikhilumthi lebathengelatengelaimboni lokhu lalokhu, bathole ukuze okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhle, okhosazi bathenge lokhu lalokhani, akusoze kwenzakala ezibabo kathesi ngoba izisebenzi zonsanzithi. Ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bonasi nale kuthi iyanikwa ezindayinikwa kwezindawo zelinikwa i-RDS ingase-US, yibo sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi khona ngiyezizulu, kwenzela ukuthi abantu bongebe nalesi ukuthi baphile lezo zindabo kalula, hathi lokho abaphakathi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesiyana amaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyeyami kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi uyananzela ukuthi ezibhedlela esikhuluma ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe noma ukuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyezwa uhulumende sithi yena kubo umongamelanga nje abantu bayathokoza. Aluba uyabuya kangene sibilela emalokishini abona okwenzakalayo aphile nabantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nje banjani. Le qiniso leyo sekuzasifaki ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka khawakuhle abantu abalamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhoaxosezikolo abantu baxoxa ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room. Ekhona uthola ubaba esehlala ngalo abantwana behlala ngalo mama ehlala ngalo ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzela mina awunanzela ukuthi leyo training abantu baphila nzima ezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenza ukuthi okungathetha ezimbabho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty amount iku-$520 yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi ufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusiya phambili. Lezo zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-house banikwe izindlu uhulumente aphume ne-scheme sokuthi abantu bathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhangelelo zenezo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela isebenzi ezCTU. Kwezemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula. Ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate lizavuka liyetshaya i-breakfast elamabhanzi lento yonke enhle lihambe echurchi liphenduke litshaya i-brunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholisela nje kuzabuya ilantshi then after lantshi kutshaya zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekilekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ema ezitolo befuna ukuthenga izinto akufanani lalokho enesa sikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshitshane nama-gifts then lisuke lapha liyekudla idina ilantshi kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu aselebrateayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi iholiday njalo bebekhona njalo abanye abezinye izinkolo bakuthatha la go ngiyindlela kodwa iKhisimusi lapha eyacelebrethwa siyawazivele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through iilo zenini ichimini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona uSanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka iKhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi seKhisimusi.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, libe leKhisimusi enhle igama.